siyalamukela kwezithathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa nonkosazana Precia Nguluke, umsekeli kamkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Onyuntisa kukhetho lokudinga ozamela injuke lobhengula ngobulawayo edalela ephalamende. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Ibizo lami nguPresia Ngulube. Ngikhulele eNjube kodwa ngizalwa eGodini eDoyana. Primary ngifunde uGrade 1 up to 7 eHelen Primary School eNjube. And then ngayafunda eNjube High from 1 up to 6. I did temporary teaching for a little time, then I went to South Africa. I went to college and then ngangena kuma organizations in South Africa, and then I went on to join Constant Matabeleland Youth, where ngihlangane khona labantu abaningi abase-ezimu ngapha ngasesayidini yasemathebeleland. Yikho lapha engaba le-interest khona ukuthi ngizwe ngalowo mdabalazo owemthwakazi. That's when I joined MRP, iMthwakazi Republic Party, ngoye 2016. Kubo mama ngakhanya ngingumuntu ayi-outstanding ekusebenzeni because I used to organize ama-protest, ama-marches, namanye ama-comrades khona ngale South Africa. I used to i-leadership vele bengiyi-leader naturally.
Njoba usithi uzancintisa enjube lobhengula, kuyini okubona kuhlupha ngempela esigabeni lesi ongabanceda ngapha abantu?
Njengoba vele ngikhulele enjube, inhlupho zabantu basenjube ngiyazazi kakhulu. Injube lobhengula kungamalokithi amadala, isimo selizwe sibahlukumezile ngendaba zama-pension funds, abakwanisi ukuthi babhadale ama-rent. And i-council vele akukhangeli ukuthi abantu laba bakhulile kumbe banjani, they just charge them okufanayo. Abantu labana bahlala esimeni esinzima, kathesi akulama-street lights, akulamagesi, nxa behambe usuku kumnyama. Sesikhuluma nge-development, izindawo lapha ababehlala khona esingathi lapha ababechitha khona isizungu azisekho, sezathathwa ngabanye abantu zaprivatizwa. Thina njengabantu besintwini, indawo zokuzilibazisa ziqakathekile kakhulu. Le ndawo lapha intsha i-youth engafunda khona izinto like from abantu abadala, izinto zomdabu, isiko, like ama-recreation center awasekho njengakudala ukuthi ayekhona. Enye into okusenza kayiqakathekisa like i-education, kukhona abanye abantu abangafundanga. Kwakukhona ezinye indawo enjengalaphana enjube phezulu ku-ekanyani i-women's club, kwakunabantu abadala ababefunda laphana but akusekho khonokuhlana kuyizinto. Okunye futhi engukhangelayo ngabantwana abangelabo abazali abase-South Africa. Abantwana bana babachiya bengela ama-birth certificate, bengelawo abantu abazabakhangelela ukuthi esikolo bazenze njani. And then abantwana bana bese besala bengahlayi isikolo. Labo gogo ababagcinileyo bancedise bathole izincwadi zokuthi banjani babaqhube babase esikolo.
Uqhuba njani umsebenzi wakho omkhankaso? Likhuluma ngobandlululo lwabantu beMandebeleni. Kulula yini ukusebenza ngalowo mbiko lokusebenza njalo ngowesifazane?
Akukho lula ukusebenza ngaleyo ndlela ukuthi kukhona abantu bakithi abangakagilizi, abangakakuboni thina sesikubonile ukuthi siyancindezelwa. Khathesi kungekangizi imithini mina, a-closed meeting, and then wabakhona umuntu wakithi wangiripota emapholiseni wathi mina ngibiza ama-meeting angakwazakabi ukuthi ngawani. So amapholisa abuya ebengicubungula ukuthi kathi ngibiza ama-meeting kanjani. Ngatsho hayi, ama-meeting a-closed, umthetho ngiyawazi. I don't have to report them ukuthi amapholisa abe khona. So kukhona abantu bakithi abangazwisisiyo like abathatha ngathiwa into esiyenzayo maybe ukudlala or wenza ufuna ukuphuma emthethweni. Lapho engihamba khona ngiyanesa sho ukuthi ngiyazama ukuthi ngifundise abantu ngokuthi le nto ehamba ngayo umgabalazo lowo ehamba ngawo awuthi ukuthi maybe silwa lo mhlobo othize kodwa silwisa nezinto ezinjani ezihluphayo sesizi-identifyile ebantwini. Kungenza ukuthi ngisebenze kanzima, sometimes angilaso isikhathi sokuthi ngihlale endlini. Ngisebenze labo councilor bami abayi-2 ku-ward 12 laku-ward 14. Isiphothefu ukusebenza njengomuntu oyindoda usebenze esikhundleni esiphezulu ephathini, I think isiphothefu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Precia Nguluke, umsekeli kamkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Njalo uncintisa kukhetho lokudinga ozamela injube lobhengula edalele ephalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.